Okwegcikwane leli le coronavirus mina ngibona ngathi khathesi libuye ngamandla ukwedlula lokhuyana okokuqala lapho sasiqala sikuthiwa nanto nanto kwakuyisonesi sikhathi kumbe khonapho ekuqaleni komnyaka. Okwakhathesi ngibona ngathi liphambili kakhulu ngoba lapha kithi Texas ngalesiyana isikhathi nganizange ngizwe abantu engibaziyo ababechaywe ligcikwane. Kodwa kulesi sikhathi sesibili labantu abaningi zembazwile engibaziyo asebebanjwe yilo umkhuhlane. Kwezinye indawo kubamba sibili ifamily yonke, umuzi wonke uthi mbo. Yikho-ke mina ngibona ngathi liphakeme sibili kakhulu, angazi ukuthi kumbe kwenziwa yini, kumbe sokungumqando, kumbe sokwini. Ngibona sibili ukuthi abantu bangathi bayalejayela, sekungathi hayi sebelejayele, kodwa lona ngokwalo sibili limemethekile kakhulu.
Bayakhuluma lapha abezempilakahle bathi bona kukhanya ijekiseni liyathembisa elokuvikela ukuthi umuntu abamjwe ngumkhuhlane wonalowo. Sike sezwa phambilini besithi bakhona abanye abathi abasoze balisebenzise ngoba bengalithembi. Ubona ungani kuzaba kunjalo no?
Kuke kwaba lokukhulunywa khonokho ukuthi abanye besithi ijekiseni leli abalithembi. Kodwa ngibona ngathi obekusenza khona lokho bekusenziwa ikho khonokho kungathi ukuhlanganisa ijekiseni nepolitics lokho obekusenziwa ngumongameli uTrump. Ngibona ngathi nxa sekuyikuthi umbuso lo usuguqukile usuthethwe ngulo upresidenti elect okhona uJoe Biden, akula muntu ozasola ukuthi ijekiseni leli alilunganga. Leliyala elikaTrump lingathi liyasolisa ngoba kwesinye isikhathi liyalike libe labo bleach phakathi, libe labo bani bani ukuthi lingahlaba abantu ukuthi baphile masinyane masinyane. Kona lelingathi lingelokuthi igciwane leli liyangiphambanisa kubusiness lapha, i-stock market asisahambi kuhle. Kodwa-ke ngibona ngathi nxa kuyikuthi ijekiseni ibuya ngesikhathi sikaBiden, akunamuntu ozayisola.